Ukwehla kwezijeziso zala abantu abathathu eqinisweni ugogo ozidubekelayo osemakhaya uyiyouth ezidubekelayo eselokitshini ama-indastri avaliweyo khona beZimbabwe ngenxa yokuthi umnotho wethu ufile umnotho ofileyo lentengo zezinto ezikhwela everyday ukuluza kwamandla kwedola lakithi nxa liqathanisa yedola le-amerika kuyilokho ngezinye indlela bonke bona abo bantu abakulesi simo ileholo labantu abasebenzayo likhanya lokhu liyiholo elingelancedo elingaphansi kwalesi-poverty bottom line ngokunjalo kutho ukuthi-ke abantu bonke laba engikhuluma ngabo ezimbabwe abakuboni kibo kuqakathekile ukwehliswa kwezijezo kulaba bantu engxenye bona bangakubona kuyinto enkulu efanele imenyezelo kodwa eqinisweni abantu bezimbabwe bakhangela ukuthi alibanxa kuthiwa kwehlisa izijeziso lezi uhulumente engakababazi kumbe ufuna ukubabaza abantu bathole ukuthi impilo yabo iyatshintsha itshintsha njani amafektari avula abantu baqhatshwe abantu bahole imali elohlonzi ezenesa ukuthi baphile lezimuli zabo ezibhedlela lapha kube le mithi into zonke zihambe kuhle kuthi ezomnotho welizwe ziphumele ziqanise ziye phezulu ama-indastri asebenze kube le mpahla ezizathengiselwa phandle kwamazwe esithina ngama-exports abe seletha imali yemzini okuthiwa yi-foreign currency khonokho kungasincedisa kulapho kuphela esingaqalisa thina sithi hhayi lapho umongameli welizwe uba umnankakho into ayikhulumayo hhayi sibili abantu bezimbabwe babhenefitha kodwa kwakhathesi hhayi bakwenzile but eqinisweni abantu bezimbabwe bakaboni lutho ababhenefithi lutho njalo akutsho lihlokibo ngoba bona abakukhala bona bakhala into ezizancedisa impilo yomuntu
I-European Union ithi ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe kodwa ithi okwenze iyaqhelisa izijeziso zenkampani yebutho yikuthi uhulumende kaMnangagwa ulokhe esephula amalungelo kaZulu. Kuyini iZimbabwe emele ikwenze ukuze ilungisise ubudlelwano bayo lamanye amazwe?
Well, lapho kutsho ukuthi ibhora selisezandleni zethu njengelizwe leZimbabwe kumbe inti lisezandleni zikahulumende obusayo othungamelwa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi lathi indlela esiziphatha ngayo siziphathe ngendlela ezenza ukuthi amazwe la eYurophu lo mhlaba wonke babonte eZimbabwe sokulontshintsho ngendlela esihlonipha ngayo amalungelo abantu ngoba nxa siqhubeka siloku sihlukuluza kumbe sephula amalungelo abantu kuzenza ukuthi lezi zijeziso ezikhutshiweyo singancedeki kakhulu ngazo kumbe singabuya zibisele futhi ngoba ilizwe labe loku li-under this problem yokuthi yabe sithole kanzima siyezwa kathesi ukuthi lanxa ikhutshiwe ngapha selekhona so kutshoni kusitsho ukuthi kususela lamhlanje imithetho yonke leyo engathi iyahlukumeza abantu uhulumende kabona ukuthi masinya ayivakatshela ayitshintshe khathesi siyanazela ukuthi abanxa besiye emhlanganweni umthetho uthi hamba uphele imfomo amapolisa kodwa uyathola imihlangano yabantu iyachithwa kuthiwa hhayi amapolisa awuwatsheli kuphela uyababhalela ucela bangavuma bayale khona kubana kuyahlukuluza amalungelo abantu akuphathi abantu kuhle so yizo into esizilanzela zenezo ezifisa zilungisiswe uhulumende engephuli amalungelo abantu khathesi lezi sebenzi yabe zithole kanzima zifisa ukuthi lazo zitshengisele lapho ezingaphathekanga kuhle kodwa ungananzeli ungathi uyaphuma ukuthi uyakwenza khonoko abantu bayabotshwa abantu bayatshaywa kubuya amapolisa kubuya amapolisa etshaya abantu konke lokhu kuyatshengisa amalungelo abantu asiwahloniphi so ke ukuze into ziguquke zonke lezi uhulumende katshintshe yonke imithetho nayo ehlukumeza abantu.